ngizelelwa kubula ke ngokuzima esabukhangelayo ngensuku lo-HIV and AIDS lukhulukhula abantu kakhulu kungela mithi ekuqondana lokudila legciwane kwalo. So usuku lolu ke luqakathekile kakhulu kubantu esingama-community guardians, mina ama-caregivers ayibo abancedisa ama-support groups ukuthi bancedisane ngokuthola ukuthi bakhuthazane ukuthi badinga imithi basinyazane esibhedlela umkhuhlane wakazi wachela emzimbeni womuntu wamgulisa wambulala. Siyasibe sihlanganela labanye abaphila nge-HIV kuse-collective ukuthi wonke umuntu okuye wagulelwa wagula kumbeni walahlekelwa ngumuntu nge-HIV kube becabanga ukuthi bakithi kwasizakala salahlekelwa kodwa ke nanku le mithi yatholakala.
Sikhangela lapho esivele khona lo mkhuhlane lo, ubona ngani sesikusibanga esingcono na?
Ye, kade sesikusibanga esingcono kakhulu ngenxa yokuncedisana ngathi ngaqondisa to the government and the partners and the World Health Organization and all other UN agencies and local partners abadila lama interventions the council have done really quite an improvement. IZimbabwe iye kakhulu nabenza kakhulu IZimbabwe National Network of People with HIV, National Health Council and the Ministry of Health. They've been quite helpful in terms of resources, information, even the funding.
Ngokubona kwakho ulwazi abantu sebelalo na ngomkhuhlane lo?
Ulwazi balalo kodwa ke into elokuhlupha okweminyaka eminingi stigma le-discrimination ukubadlulana ukukhangelana phansi ukuthi anqawulo kwagula singanwana ongani ube yisifuhla kumbeni uke waba ngumuntu ogijimayo kumbe ube ngumuntu obengaziphathi ngendlela ikathi-ke umkhuhlane enza ukuthi ulande ungikhaya ungumama wendile ungubawule mkakho kodwa umkhuhlane uyenelisa ukuthi ungangena.
Amazwi akho okugcina inkuthazo ongaba layo elizweni leZimbabwe ngalesi sikhathi esithakazelela leli langa?
Ye, ilanga ibala engingalifaka kakhulu ngelokuthi khona abantu kababe lokubambani kakhulu nokuthi bengabandlululi labo abagulayo abanatha amaphilisi bengabandlululani abantu singazi ngokuhlola abantu ngamehlo sithi hayi wena uyinje wena uyistofu wena uyakhudumala wena ulesobhantshi sesinikana amabizo amaninginingi kasiyekele nini khonokho sizikhangele sonke singabantu fanana kuyakhethelekile ukuthi umuntu ukusiphi sempilo esokuthi yena umekahle okunganani umekanzima okunganani sikhanga ukuthi wonke umuntu nje simpathe ngendlela efana naye.